Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhlazi ku 7 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izanuse zomkhathi zithi izulu likhona lonyaka, njalo abalimi kumele baqale ukulungiselela kusalesikhathi.
Khanya lonyaka abalimi kasilungiselele nini, ngoba kukhanya izulu lakhona liyathembisa.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafasvanda uthi ibandla leMthwakazi Republic Party akumelanga libe likhuluma ngamanye amabandla, njalo selisenza ingani lisebenza lebandla leZANU-PF.
Umqondisi leMRP siyabacebisa ukuthi njalo bengaphambanisi amakhumalo lawo afuna ukuba lenkosi, hayi izinduna inkosi, bengaphongungenela njengempukani.
Kodwa umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uthi ibandla leMDC Alliance yilo elisebenza lexuku leZANU-PF elithiwa G40.
Ngoba ngelinye ilanga engaqhubeke yikho efuna ngikhulume, ngizazisa abantu ukuthi yena uMagalela Mafa uvele ungubani njalo uvela ngapha elizweni leZimbabwe. So ke akangandihlokozi ukuthi ngize ngikhulume.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izanuse zomkhathi zithi izulu likhona lonyaka, njalo abalimi kumele baqale ukulungiselela kusalesikhathi. Zithi njalo izulu lalonyaka alisoze libe liningi kakhulu njengelanyakenye, lanxa liza kuba lisenele. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezokulima uMnumzana Mandla Nkomo.
Hayi, kukhanya sebehlolisisile ngemtshina yabo, bathola ukuthi nxa bethi bayaxwayisa basazisa ukuthi lonyaka umkhathi hayi uzaba ngconywana, izulu lakhona lizaba ngilokho esingathi normal, and sebephinde bavalisa njalo ukuthi bakhangelele ukuthi lingaqala nini, yisiphi isikhathi lapho kungani kuzokoma mbijana njalo njalo. So engakutsho ukuthi hayi kukhanya lonyaka abalimi kasilungiselele nini, ngoba kukhanya izulu lakhona liyathembisa.
Ngawaphi amacebo ongawacebisa abalimi ikakhulu abafuyayo inyamazana?
Yeah, Chris, kubafuyi abafana lami sisiya esikhathini esiqakatheke kakhulu, kulaba abafuye imbuzi. Ngendaba yokuthi izulu belilinengi kakhulu ngomnyaka ophelileyo, imbuzi zethu eziningi zilandelwe esingathi later than normal, so kathesi imbuzi eziningi ziyawawisa amazinyane. Kuqakathekileke ukuthi ngoba ziwawisa ngesikhathi kusomile ukuthi zelelo ukuthi onina bayehlisa na ndamazinyane ethu athola uchago kweneleyo lokuthi onina baphilile, ngoba imbuzi eziningi ezizala ngalesi sikhathi esebusika ikakhulu nxa zingatholanga kuhlukudla ziyagcina zisehlile ukuthi zikhulisa amazinyane ngoba kasuthi. So ngithi ngiyabaxwayisa abalimi ukuthi benanzelele kakhulu ikakhulu lezi izifuyo ezimithiyo. Enkomeni inkomo eziningi zivame ukulandelwa khonapho ngo-December, January. So lakhona ke sesikhangelela ukuthi kusiya kuyona linyanga esesikiyo September, eziningi sezizaqala ukuwisa amathole size siyefika ngo-December. Lakho ke kasinanzelele inkomo ezimithiyo, sinanzelele i-body condition ukuthi zigcwele, ziyasutha, ngoba inkomo engaphilanga kumbe chaywe yindlala iba lenkinga eziningi nxa izama ukuyisithole kumbe njalo ukulikhulisa. So ezifuyweni kasinanzelele nini kakhulu ukuthi sigcina kakhulu lezi nkomo ezimithiyo kumbe imbuzi zethu ezimithiyo.
Lo nguMnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezokulima, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseNairobi kwele Kenya. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi ibandla leMthwakazi Republic Party akumelanga libe likhuluma ngamanye amabandla njalo selisenza ingani lisebenza lebandla leZANU-PF. Lokhu kulandela ingxoxo esiyenze ngomvulo lomgcini sihlalo webandla leMthwakazi esigabeni seMathebeleland North umnumzana Thembisani Mfulongathi Mpofu. Owathi ibandla labo selithola usekelo olukhulu kakhulu esigabeni seMathebeleland. Kesizwe umlayezo esiwuthunyelwe ngumnumzana Magalela Mafasibanda.
Uma befuna umzabalazo we self determination bangawuzuza ngendlela ezimbili kuphela zwi. Eyokuqala ukuthi abantu babe le referendum bavume ukuthi iMthwakazi Republic leZimbabwe Republic zehlukane. Uma besebenceba bedlepha abantu bonke kungafika lesi sikhathi kababoni ukuthi yiwula ukuhlukuluza abanye abantu kungani iZANU. Abasakhonkothi, abasalishwa ngeZANU, sebephezu kwenye iparty layo ehlutshwa yiZANU, iMDC Alliance. Sithi ngabe ngabakwethu, ngabe abathula bangabambi inhlwa ngekhanda. Okwesibili, uma befuna i-self-determination, le-separate state, kunzima mahlabezulu. Bafanele ukuthi ngabe balezikhali, balamabhesi, babe lembhobho, babe lamasotsha. Kuliwe isikhathi eside esithi long term. Manje thina beZimbabwe sifuna ngani lokho singake sakukwanisa i-negotiations zinhle. Kodwa ke khathesi, bangavele batuselwe iZANU umqondisi we-president, bayahamba bayahlala ezimbalwini. Khonapha nje kakwazakali ukuthi ungaphi, kodwa nguye ofuna ukuthi abantu babe lomvukela omkhulu kangaka. Bengabamba abanye ama-political parties abazenzele into yabo, lathi asoze vele sikhulume labo ngoba sikhole ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokukhuluma lokwenza lokucabanga kwakhe. Kodwa bangathi besezinto zabo, sebesincweba, sebesigolomba, asithandi lokho. Thina isitha sethu political, esingathi political adversary, yiZANU-PF. Laba abantu abathunywa iZANU-PF njengabomonzola nabomqondisi ngama side show basichedela isikhathi le energy lengqondo zethu. Asithandi ukukhuluma ngamanye ama opposition ngoba sesisazi ukuthi bafunzwa iZANU-PF kuhamba bediliza lapho ababona khona ukuthi iZANU ayilabantu. Umqondisi le-MRP siyabacebisa ukuthi njalo bengaphambanisi amakhumalo lawo afuna ukuba leni nkosi, hayi izinduna inkosi, bengaphongungenela njengempukani indaba zabanye abantu. Sonke sinje singamandebele ngoba umzilikazi wahlanganisa isizwe sabenhla, sabezansi, labakamambo. Izibongo zabo umqondisi moyo ngabakamambo sebekhohliwe bona ukuthi bavelaphi. AmaNdebele kuthi ukuthi abantu bonke abakhonza umzilikazi ngesikhiwa sithi those who incorporated traditionally food, dress and even art. Language. Yikho ke laba abasebehlukanisa abantu bakamzilikazi athi inkosi ayikuthandanga lokho.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, siphe umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, umnumzana Mqondisi Moyo, ithuba lokuphendula. Wasithumela umlayezo kamakhalekhukhwini olandelayo.
Okokuqala, angimzwisisi ukuthi thina njenge-MRP sihlukumeze ngani MDC Alliance. Ma ngisakhumbula kube le nkulumo ephume futhi ku-Voice of America ikhutshwa yi-MDC isithi yona yona akusoqinisa ukuthi MRP ile support enkulu endaweni zabonkayi. So ke angazi ukuthi njengoba kuyiyo i-MDC eqala ukukhuluma nge-MRP ukuthi MRP ingatshela abantu amangithile support yona ingalayo. Nxa ukuphendula kwa chairman wethu eMathebeleni North inkulumo ekade ikhulunywe yi-MDC engasakhumbula ukuthi officially yabade ikhulumile mbani kuyikuthi yikho lokhu uMagalela Mafa engumuntu omdala kangaka abanye bethe simhloniphayo akuthoyi ukuthi sihlokoza ibandla le-MDC Alliance njalo sesifana lezanu PF aphinde futhi ajike athi thina le njenge-MRP le-MDC kaMonzora sithunywe yizanu PF kambe kayisiyo yini osesithethisa ngoba okokuqala i-MRP ayikaze isebenzele MDC kumbibe ku-MDC engicabanga ukuthi abasetshenziswa izanu PF yibo kanye i-MDC Alliance yabochamisa layo naleyi MDC kaMonzora akhuluma ngayo ngoba okokuqala sizakhumbula ukuthi sithe siya kuma-elections ka-2018 uRobert Mugabe waphuma esithi usekela i-MDC Alliance ekhokhelwa nguchamisa njalo kwaphuma lapho lasezindabeni ukuthi uRobert Mugabe lalabo kwakuthiwa ngabe G40 bancedisile i-MDC kachamisa ngemali yokuthi bekhampeni ukuze bakhuphe izanu PF ngoba okokuqala izanu PF thina njengemthwakazi Republic Party silwa labo sibanga le ndaba ye-1979 Shona Grand Plan abayibhala bekhuluma ukuthi bazobusa njani amaNdebele bawahlukumeze kanjani abawathathele umnotho wabo lawo yonke into eyenzakalayo kwelakithi langaphambili kokuthi basibulala ngegugu rawundi nxa sikhangela ke ibandla le-MDC Alliance lunalela uMagalela Mafa alikhulumelayo libhalile layo i-Codeship X eyokuthi bajabula ukuthi sebethathe over iMathebele Land njalo bakwanisa ukufaka ama-council officials aweshoneni lama-MPs konke lokhu sikubonile kumphumela wokhetho luka-2018 lapho uNelson Chamisa yena lo uMagalela Mafa akhuluma engaphansi kwakhe osifakele khona amashona councillors angu-17 kobulawayo wasifakela lo-deputy mayor olishona ongukambarami okuyinto engakazi yenzakale kumbali yakobulawayo konke lokhu kuyasitshengisa ukuthi i-MDC Alliance lezanu PF azihlukananga ngoba zombili zilande ukuzodiliza umthwakazi zilande ukuzoyenza thina njengabantu bakomthwakazi ama second class citizens ezweni labo khokho bethu angikafuni ukukhuluma nge-personality kaMagalela Mafa njengoba nje eseqala ukukhuluma ngami lokuthi ngumzukulu kaMambo angikafuni ngoba ngelinye ilanga engaqhubeke ikho efuna ngikhulume ngizazisa abantu ukuthi yena uMagalela Mafa uvele ungubani njalo uvela ngaphi elizweni leZimbabwe so ke akangangihlokozi ukuthi ngize ngikhulume ngento epersonal ngoba sekukhuluma ngami kupersonal njalo thina akusomfihlo ukuthi singaba kaMambo singamalozi kathina ucabanga ukuthi thina siyimhlobo bani
lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalijumi lanye 11 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abalikhulu lamajumi amabili lanye 121 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane ezilijumi lasithupha 16,407 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 izolo. Kuthi abazinkulungwane ezilijumi lanye 11,367 bahlatshwa ijekiseni yesibili.
Yebo 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 mthokazi omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe D-Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sikhangela udaba lokuguqulwa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown kanye lokuvulwa kwezikolo eZimbabwe ngesikhathi leli gcikwane lisidla ubhedu liziphendula ukuba yimikhakha etshiyeneyo nganxanye kuloduba lokusilela kwezimota ezithwala uzulu ukuya emsebenzini. Silukandaba lingakhuthwa lelo hlelo lilami uMichael ngo-8 ntambama.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga wethusela odokotela abamele balobe amaphepha okupha ithuba oyinkosikazi wakhe uMary ukuthi angayi emthethwandaba ngoba uyagula. Ngokunjalo uMary uhambe emthethwandaba ebotshelwe idrip enqoleni yokumphathisa ukuthi enelise ukuhamba. Ithi iphephandaba lobulembu beinternet eleNews Hawks libika ukuba indodakazi kamsekeli kamgcini sihlalo webandla leMDC Alliance umnumzana Job Sikhala oleminyaka elithumi lasithoba minwembili 18 ubuthiwe izolo wayavalelwa esitokisini ngoba engagqokanga kuhle imask. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi abantu abangamakhulu amathathu 307 abesigaba seMatabeleland South abahlatshwa amajekiseni womabili awe COVID-19 bazithole sebegula umkhuhlane we COVID-19 kungakhathalekile lokuhlatshwa kabili. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani balaleli beStudio 7 labasakazi lonke. Likhuluma loNdebele emsuza lapha endaweni yaseNyama yeNdlovu. Umbono wami kedlulise lokhu. Ngiyabezwa amajaha bayakhuluma basemazweni ahlukene oBotswana Goli kakhulu abantu abaseGoli. Ngibezwa lokho benguna ibaba lembono eminingi kuStudio 7 kuWhatsApp. Angazi kabakuye bezorejistra abantu bavote bengavota sincedisana ukukhiphizana ngoba nxa besithi izanuka ikhitshwe lokho bekhuluma kuWhatsApp kambe bebona ngani izaphuma kuphela ngeke iziphume kodwa bengabuya bezoregister ngamalanga ngezigaba zokuvota abantshontshi abakwanisileyo bebuye sizovota nini sizabona iphuma kodwa ngokukhuluma ngemlomo kangeke yafa yaphuma ngeke sayikhipha. Okwesibili sixakunukene kakhulu siphambene abanye bakujamisa abanye bakumqondisi abanye bakubani so ungananzela khona oko konke kwenza ukuthi kwehlule kanti ke ngabantu bengabamba nabe ndawonye bebe yithime yodwa ngabithi ichamise benguchamisa uchamise ngaba nguchamisa bese bebuya bezovota futhi bona bebuye ngobuningi babo njalo kwaba kwenzayo ukusinikeza imilayezo yabo.
Zalibonana ehlelwe Studio 7 siyaphila siyabonga siyazidlalela indaba zenu siyaweza amabandla eMDC ayakhuluma lokhu lalokhu hayi fana kunzima shem ukuthi ungananzelela okwenza abantu behlale bekhuluma bekuthi iMDC kamonzora support ihambisana leZANU-PF ngananzelela i-court yabasupporta kakhulu vele nje basiyazi ukuthi i-court vele ihamba le ruling party yeZimbabwe so ngananzelela hayo phuke bazathi abakwazi bazathi indaba uDubeko Sibanda kayazi ukuthi yaqala kuphi thina siyazi ukuthi uTsongray wakwazi ukuthi umakhuphe uzoba ngumthengisi yikho wagcina ekhethe uHlamisi ukuthi baphathe isikhundla i-constitution yabo siyazi ukuthi ayisithi baphathe umakhuphe kodwa uTsongray wakubona ukuthi akayenzi kahle umakhuphe so hayi baba kuphukeni hayi danini madoda kodwa naliyazi ukuthi alingenanga ngokufuna kwabantu i-2 something million yathola ngithamisa amavoti hayi ngazi yayingasiyo yena madoda nalingayishata khonge lokuzini ngamngekhoti but yayingasiyo yena. Next elections futhi siyinika ulokuza siyinika uChamisa siyinika uMonzolo ngaphandle lize lingivale yena uChamisa nje ukuthi angene kuma election.
Studio 7 sanibonani njani nabantu nabalaleli bayo umama ukhulumile ukuthi sisibeni siyovotela uChamisa angazi kumbeni besicabangile yini ukuthi kusuke eGoli siyavotela uChamisa siyadura kangakanani kusuke khona la eGoli nge-3,000 siyavotela uSishona kompana eMathebeleleni angazi kumbeni besisuke wakucabanga naloko ukuthi khona siyadura kusuka khona lapha nje ekhaya kodwa yabiza hayi mina mama ngingahlanganisa ukuthi khona ngibuye ekhaya ngizovotela umqondisi uqawela amaqhawe hayiyo imali engayibhadisela ukuthi ngizovota hayi kaChamisa le
ya linjani ibasakazi bakaStudio 7 mina ngithanda ukuthi ngithi indaba yababalisi leyi ididi ingqondo ngoba into abayazi abayifunayo abantu laba kabayazi nxa besithi bangayi ezikolweni ngabahle bahlale bonke kawani manje abanye bayahlala abanye bahamba abanye bademonstrate abanye bangademonstrate so into abayifuna impi yabo bayehle kukubamba nabasoze bayiwine istrike yamatichar ayikho kuhulumende basicakele thina abazali ngoba bayahamba ezikolweni bafike bahlale bangafundisa abantwana nxa kufika be-education bathola ama
amachoko baye kuma ema blackboarding kwenzwe ngani bayafundisa uhulumeni that ezikolo ku right kodwa abantwana thina sibhadala imali abantwana bengafundi so ukuthi singene impi ya teacher kunzima inxa ukuthi bona ngokwabo kababambananga ukuze thina njengabazali sibambane la teacher ukuthi bona kabaqale babambane kuqala inxa besenza kanje bexega kanje abanye bebodwa abanye bele akusoze kuphumelela into abayifunayo so thina soze singene into yabo sizabukela bahlale bengobhare benjalo bekhala behlaba umkhosi bengasoze bahole indaba zabo ngoba bayehluleka ukubambana ngiyabonga ngapha intaba zintune egadathi
amavoko Studio 7 elibingelela lonke labalaleli abalandela Studio 7 mina ngilesami ngedwa isicelo ngazi abanye kumbe basinazelela senkaya kati osokusenza amatitsha kathesi ehlale iminyaka ikakhulu ngikhulumela kuboheadmaster engatshintshwa izikolo kuyini kungani i-government yona le into engayinanzeleli so kudala i-corruption enzima kakhulu ngabantu laba basakwazi ukuthi basemsebenzini ngicela lingayidlulisele leli lizwi ebezikhangele lezi nto abantu abanjengabojuma abajayele ukukhuluma ku-Studio 7 abake beyikhangele le yinto amatitshala ama-headmaster asakwazi akwenza yezikolo la sikukhangele njengezakhamizi sebeyiza kamizi ngeminyaka sebeyihlala ezikolo bengatshintshi siyacela abasakwazi ukuthi basemsebenzini sebezithatha njengezakhamizi lokudelela nje yi-corruption ezikhona abake betshintshe izikolo njengabapholisa ukuthi umuntu engahlali esiteshini uyatshintsha amatitsha abasakwazi abanye ukuthi basebenze yebo siyakwazi abahoyi but lokhu labo kudala i-corruption kakhulu abake betshintshe umuntu ehlale ezibazi ukuthi usemsebenzini hhayi beyakha izitolo lapho abafundisa khona ovele kwesikolo kasekho kikho ngiyabona
salibonani 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 bantu beStudio 7 abalaleli labasakazi lonke bengilesifiso sokuthi i-audio yami ibalwe emoyeni ngundebelo okhulumayo ngisendaweni yemguza lapha enyama indlovu angazi umbono wami ungayisiwo omkhulu akula muntu ozaliveza iqiniso elilodwa noma enduneni ezabe imbuza kumbe noma induna azikhuluma ithini noma umuntu ololwazi angeke aluveze ngoba isikhathi kuba lokuthengiswa kwabantu ukuhamba uyeveza konke endlini emisile ngeyinto eyilungiswa ngemva kwalokho indlini izabhala amabizo kubhalwe yonke into ama-details wonke akhanjiswe kwabantu abalolwazi laba basinikeze lolu lwazi lalolu but the end abantu bona bana sebengalandelelwa futhi ngama-CIO ebusuku ehambe batata kuthiwa bababangela udlakela bebulawa bonke labana abantu bebulawa umnangagwesenzela ukudubela icala lakho walenzayo ngoba uvele into yokucatshwa kwabantu nguyena ophambili so ukuze kwenze khona ukuzinikela ukuyebotshwa yini kumbe uzinikela ukuzama ukuzikhulula yikuthi abantu bazatshontshwa ebusuku belele bethathwe bebulawa kube sokuthi labona kade bengani balolwazanyana onyulisele emva behle besabe becathe nyanyanyanyanya yiwo amazwi ebemfisa ukuthi liwalimukise abantu lalaba abakubandleli busayo izaniphefu abayisekelayo begida sicale begqoka amansaro lezikhiphe zamakhanda abantu bonabo omnanga kwangazi ngabantu abakwanile ukuhleshwe engqondweni shuwa i-MRP that's why lisizwa kwesinye isikhathi lokuyilisa ukuthi kuqunywela uyazi ncangani ukuthiwa kade kule sizimane sabantu ababambeneyo kuqunywela sizabe sisiza ubuhlungu bokubona amangcwaba ezihlobo zethu kuphela kodwa abantu bona abakwenzayo sebe singasikwazi ukuthi asikho ndawonye labo ngiyabonga
salibonani macomrade ngicekiwe lapha so isicelo lesi sikamba kanje maqhawe kulobaba owayesebenza ebeka ngeminyaka yabo 2000 ePlumtree khona laphana kodwa ukuthi yiphi ibeka isibongo sakhe ngesakodube ubaba lo wahamba wayadeliver endaweni zentoli wafika wathola umama futhi bathandana bathe bethandeni umama lo wakhulelwa ingane eyintombazane so ingane leyo igama layo nguSindisiwe Dube kunjalo nje udinga lo babakhe ubabakhe kodwa usawundela ukuthi umuntu owahlalahlala ePlumtree even after 2000 kodwa ubalelwa endaweni zokuthi khona bake bahlala konswazi and then ubalelwa edombodema kumbe ikho lapha sebeyakhe khona siyacela ololwazi lolo ololwazi angaba mazi into lengicela li-circulate kakhulu emagrupini even edombodema khona lapha around okhona kumagrupu edombodema ubaba wakodube owahamba wathola umama entoli wazala laye futhi bathandana lo mntwana wavelayo bethandana Ndana owayesebenza ebeka engudriver ufuna etholakele afake nje just audio because information kunzima ukuthi sibhale ngoba labo abakwazi kahle yingakho ngicela ukuyifaka ku circulation ukuthi isecurity ikakhulu ema group ne plan ubaba lo owayesebenza ebeka ngeminyaka yabo 2000 wahamba wahlangana no mamentoli ehamba deliver njengoba yakwazi abantu bamabheka ba deliver so uthe sethole lo mama kwatholakala umntwana phakathi kwabo boyithu umntwana wakhona ngoyintombazana so ngidibane naye etaxini ngesande kushuthi kade mbuyem emhlanganweni ethembisi yiko sengichazela kudaba lwakhe ngase sidayi nami ngikhona emagrupini kodwa singazama ukuncedisana sikufake emagrupini sizazama futhi ukuthi mase sithole enye information sikusecurity sifake even ama phone number wabo ukuthi lingabathola but okwamanje ozathola le information kumbuba bawangikhona inamba zami angangithinta kizo 0746553155 athinte uRichard 0746553155 then ngizamxhumanisa lomntanake ke ngoba ukhona lapha eDeep Slot kodwa bahlala ngapha eIvory siyacela nje ngicela kungene ku circulation lingayigcina egroupini liyifake until ubaba ke size simthole
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ugatsha lwezempilakahle luthi soluvumele inkampani yeJohnson and Johnson ukuthi ihlabe abantu ijekiseni yeCOVID-19 eyesithathu ukuze uZulu avikeleke ngokugcweleyo kugciwane le-coronavirus. Ugatsha lwe-CDC luthi amanye amankampani azakuthi esevunyelwa ukuhlaba ijekiseni yesithathu ngemva kokuba ingcwethi zempilakahle zihlolisise zathola ukuthi umuthi ozasetshenziswa ulungele wonke umuntu. Sixoxele sala neseZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, saqala ngumbuza ukuthi lapho akhona eSeattle esigabeni seWashington State, umumo wegciwane le-coronavirus umi njani?
Uhulumende weMelika ulokhu eqhubeka ukuthi azi ukuthi coronavirus yaqala njani. Kungabe kuyasebenza, kungabe kungasebenzi. Kungasebenza ngalendlela ukuthi nxa kuyukuthi laba bacubungula ngezemikhuhlane bafuna ukuthi bazisise isisusa sokuthi coronavirus yasuka phansi njani. Ngingasebenzisa amabala esikhiwa ukuthi how did it develop? How did it start the way it started? Kuyini owenza ukuthi kuze kube legciwane lona lelo? Ngibona nganikho abazama ukuthi bakucubungule. Njalo nxa abantu abenza izinto ze-science laba becubungula izinto bezama ukuthi bazimise, kuqakathekile ukuthi babekwazi ukuthi isisusa sakhona kwakuyini. Mina ngibona ngani kuqakathekile ukuthi bawazi ukuthi igciwane leli lavela njani ukuze baye besiya bedingisisa imithi yokuthi belaphe njani ngoba bayakwazi ukuthi kwasuka njani. Hayi, lokunye yikuthi ngenxa yokuthi kwavela kwaqala ukuthi igciwane lavelele eChina, so bafuna ukuthi basuthiseke bona ngowabo. Okunye kungabe kusuthisa imicabango yama-scientists, okunye kungabe kusuthisa imicabango yama-politicians. So kwesinye isikhathi eMelika kunzima kakhulu ukuthi ucubungule ubone isisusa sendaba ukuthi kuyini okufuqa abantu ukuthi benze izinto. But esikhathini esiningi kuyabe kukhanya ngani phaa kulezinye izizathu, but okunye kukhanya kakhulu i-politics yabo yiyo efuqa izindaba ukuthi kudingwe khona lapho. Ngenxa yokuthi ilizwe leMelika leChina budlelwano kabuqondanga kangako, kufuneka nje ukuthi kutholakale ugcono omunye kumbe ungamgconi. Ngibona ngani kungabe kuyizizathu zona ezizimbili, ukuthi kancane kungabe kungama-scientists abafuna ukuqoba ukuba kwazi, kakhulu kungabe kuyi-politics efuna ukuthi ama-politicians babe befuqelana indaba. Mina ngibona ngaleyo ndlela.
Njengoba kuthiwa owayengumongameli umnumzana Donald Trump nguye owaqala udaba lokususa amasosha, ubona ngani abantu bayakwamukela nalokhu?
Ye, kuliqiniso lelo ukuthi umongameli uTrump nguye owaqala indaba yokususa amasosha e-Afghanistan wafaka i-deadline. Kodwa njengoba ngikhulumile futhi ukuthi eMelika into ehlupha yi-politics ye-America, abantu ababethabele ukuthi uTrump usefake isinqumo sokuthi amasosha akhutshwe eAfghanistan. Yibo kathe sasebetshintshile asebechothoza uBiden.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle eWashington State. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izanuse zomkhathi zithi izulu likhona njalo lonyaka. Abalimi kumele baqale ukulungiselela kusalesikhathi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.